Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kustudio 7 ngesonto mhlaka 25 uNhlolanja 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu basemathebelelendi ithemba labo selise maqenjini aqhamuka eHarare abasenalo ithemba ezintweni zabo.
Athulezwi amanye amabandla aphikisayo ngokwenzakala kweZimbabwe ngesikhathi lesisisi kanye le-Blue Movement ayiwo wodwa abonakala ebantwini.
Loba ubaba uNkomo engathatha inyoka ayibukeze ngamafulawuzi ayigaxa amafulawuzi entanyeni lapha akusebenzisala iyinyoka ithwele iphoyise.
Isikhalazo leso sikancube kukhomba sobala ukuthi hayi abala ama-supporters.
Bakhathazekile abanye abantu eZimbabwe ngokwenziwa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF afuna umongameli Emmerson Mnangagwa afele esikhundleni. Sanathulela ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Athulezwi amanye amabandla aphikisayo ngokwenzakala kweZimbabwe ngesikhathi lesisisi kanye lehlanganiso yeBlue Movement kuyiwo wodwa abonakala ebantwini. Amanye anyamalala kulandela ukhetho olwaqhutshwa nyakenye. Kwenzakalani kumabandla la? Xoxe ngodaba lolu lonkosikazi Zanele Mguni, umholo weMayebuye People's Party.
Abantu basemathebelelendi ithemba labo selise maqenjini aqhamuka eHarare abasenalo ithemba ezintweni zabo. Akusikho ukuthi lamanye amaqembu athulile akhona kodwa iZANU njengoba iyiliqembu elibusayo kodwa sisi siyibonakala kuyiliqembu elikhulu eliphikisayo kuwonke. So abantu abaningi babeke ithemba kuyo isisi yikho uzwa noma ngesikhathi sokuvota bethi asibambane nini sikhiphenini iZANU kodwa bese kucaca ukuthi sibhoda ndawonye sisazoyibhoda lento uJesu azabuye ngoba ayikho isisi ezokhiphizana. Siyayibona inkinga ebhekane nazo, inkinga ezikhona ngaphakathi kwawo. Kodwa abantu bakithi bengabeka ithemba beseke amaqemba kubo, ngicabanga ukuthi kuzoba lotshintsho olukhulu kakhulu.
Ye, kodwa okuhluphayo ukuthi labe lithulezwi lizephonga ukuthi thutshuzwe isikhathi sokhetho. Khathesi abaningi bathule kwenziwa kwini khonokho?
Angicabangi ukuthi kusuka kusekuthuleni babudube. Ipolitiki ifuna imali. Amaqembu amaningi asemathebelelendi ane-challenge leyo yokuthi
ilizwe lonke-ke mamgudu xa sikhangela sivini ikhonoko kumbe lithule nje.
Awusiyo ukuthula ngithenga ngizokhulumela kakhulu emaqenjini asemathebelelendi. Abantu basemathebelelendi abasenayo i-economic power. So abaningi noma benawo amaqembu abafinyeleli ama-platform aphezulu ukuthi beziveze because abanamali abasekho kuleya position yokuthi umkhono welizwe bayakwazi ukuthi nabo bewubambe befinyelele kuwo. Yiyo i-challenge ekhona kakhulukazi emaqenjini ezepolitiki awasemathebelelendi. O-CCC kuningi babo basemandleni ngenxa yokuthi vele yibo ababusayo abantu basemashonaland. So most of them basemandleni banawo ama-sponsorship amaqembulana ngama-opposition parties but amanye amaqembu ane-challenge le yokuthi awanamali yokuthi beziveze.
Lingaphuma njani kukhonokho?
Ngicabanga ukuthi kuyadingeka ukuthi sibambane singakhaleli ukutheni sihleli sifuna ama-sponsors ozoxhasa ipolitiki.
Unkosikazi Zanele Mguni, umholi weMayebuye People's Party wexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Umnumzana efidlela Ncube okuhlanganiswe Consumer Rights Association of Zimbabwe uthi akwethusi okwenziwa ngamabandla aphikisayo.
Isiko lethu lezepolitiki salithathela kakhulu kumaBritish, andise ukuthi kube lephathi enkulu elenye elandelayo, abe mabili amaphathi abanzi kakhulu. Yebo kambe ikhona esithathu kumbe esine izikhathi eziningi layo ibe khona ephalamende, kodwa la amabili yiwo ajwayele ukuthi abe ntshintshana umbuso njalo nje. Kona lokho kwangena kithi kakhulu njengoba phela isiko lezepolitiki njalo lathathela khonale. Kusabusa belungu lakho kunjalo eRhodesia kwakulephathi enkulu lencane elandelayo emabili amakhulu ngesikhathi seliberation struggle kwakulezano lezaphu emabili amaqembu ngabo 1980s uzananzelela ukuthi kwakuyizano lezaphu ungabali Rhodesian Front le yayila ama city ewabekelwe abelungu ngabo 1990s ubona izano PF ye Unity Accord lezano ndonga izwe zeparlament kusuka ngo 2000 ubona iMDC isiya njalo ilokhu itshintsha amagama ukuze kufike lapho ngo 2018 iCMDC Alliance ngemva kwalokhu ubona sokusiza iTCCC iyiye phikisana lezano inkulu kulawo wonke amanye amaqembu namhlanje sokukhunywa ngeTCCC le Blue Movement
yenye ukuzwa kakhulu babancube kodwa kuyahlala kunjalo yini
kubangwa yilona leli siko lokuthi abantu bakhangelele ukuthi kube leqembu liphikisana leqembu lesembusweni eliphikisana nelisembusweni kanjalo yikho kungamangalisa ukuthi kuzwe kukhulunywa lezi zinto asifani labantu beSouth Africa kupolitiki yethu asifani labantu beNorthern Europe asifani labantu beSouthern Europe abalalokho kuthiwa ngesiNgisi phecelezi consensual politics e proportional representation enza ukuthi kube lamaqembu amaningi aseParliament thina yethu sithathele kakhulu emangisini lapho oyabuthola ukuthi mabili amaphatha amakhulu amanye mancane kumbe vele kayikho enye eseParliament yikho kubanga khona lokho esikubonayo namhlanje le ngxoxo le Blue Movement TCCC Blue Movement TCCC kumbe zano
Unuzala efidlela ncube ukuhlanganiswa Consumer Rights Association of Zimbabwe wexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Siqhubekela phambili namhla ngengxoxo esiyenzelwe umnumzana Malaki Komo okubandlale zano PF lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele we-Freedom Alliance. Kuke labo ngokucatshangwa ngabanye amalunga ebandla leZANU-PF afisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa afele esikhundleni uNkomo usungula lolu daba.
Izanu PF ekhuluma ngecandidate yabo ayishongo ukuthi kona usesiba ngupresident lapha ikhuluma ngomuntu ongaba yicandidate yeZanu PF engikutshoyo mina ukuthi kona awufanele bakhulume ngakho ngathi yi-internal yeZanu PF leyi bona nxa bengafuna ukuthi abe ngupresident anti bona banamaphathi abo ngale ababuye ku-election ngale kuleqondo kuma-elections so isikhalazo leso sikancube ngesikhomba sobala ukuthi hhayi abala ama-supporters abala abantu abasekelayo obviously upresident lo bangamfaka uzawina iZANU-PF iyawina yikho lapha yakhona uncube
ye kolapha uncube kuyazani lina uthi lapha-ke lesabo mnyama ngelampisi
ubaba uNkomo yindoda engiyihlonipha kakhulu kodwa ngiyadana kakhulu nxa ngisizwa eyicula ingoma nalane ekamgabi uhlabela yona yokuthi kuthiwe umuntu ulabantu antsho yayibona ihambisa iyahlokozwa kokuyimihlangano khona lokho kungama-kangaroo meetings khona lokho kusenziwa into enjalo yinto thina siyibona kuyinto ezila kakhulu le ukuthi nxa ilizwe lile constitution etshe ngisukuthi ukubusa kuyachiyelwana akusiyo into oyibambibe ngeyakho uwedwa ngoba ilizwe leli lifile life ngendlela ezinjengazo nalezi njalo akuchiyo ukuthi umuntu iconstitution ayikuchiyo ukuthi umuntu uphuma ngoba engalama supporters kayikuchiyo khonoko ithi umuntu le two terms is a office yikho kumele kwenzakale khonoko kungenziwa enye into loba ubaba uNkomo engathatha inyoka ayibukeze ngamaflawuzi ayigaxa amaflawuzi entanyeni lapha akusebenzisala iyinyoka ithwele iphoyise
khonapho uNkomo nxa ungalanzelela ibandla leZANU-PF lisanda kunqoka kuma-by elections so abantu bahle bathi kukhona ukutshaya amanzi amnyama yindaba kuxothiswa abantu be-CCC izanu inqobe badinga ukuthi babe labantu abaningi ephalamende asikho konoko koko
ama-elections sangena kuwo thina sangena ngoba abantu sebexothiwe kumabandla abo njalo i-constitution yathi ukuthi uma umuntu angaxothwa ebandleni akulo khona ngale iparty ngathi iParliament ufanele imemezele kube lokhetho iZANU-PF engasoze ime eceleni yekele ukungena kulolo khetho sangena sanqoba so thina ukuthi singena ngaphi ambone ngoba labana baxotshene bebodwa thina lathi ngaba siZANU-PF okumemezele i-election lasiwe ZANU-PF kumemezele izegi yomemezele ukhetho ngemva kokuba neParliament sifake ukuthi sicela kube lokhetho endaneni nje kusala abameli sangena sanqoba so sesizakuthini thina sesizakela ukuvune ufanele ukuvune
Ncube khonapho-ke
ye baba uNkomo ngicela ukubuza umbuzo loba impendulo yakhe ingalandaba ukuthi so uMnangagwa uzaze aphume nini esikhundleni kutho ukuthi njengoba usithweni uyathandwa kutho ukuthi kumele afele
kumele sikhundleni kodwa indlela yokubusa itshengisa ukuthi umuntu kumele aphume esikhundleni kungene abanye into le baba unkomo oyikhuluma kayisebenzi ngiyazi ukuthi njengoba ukukhuluma la uyabukhuluma nje ukuthi hayi angithi isobho isibekiwe la uzakhothakhotha eceleni khonapho kodwa into elizayitshiyela ilizwe uyabona ukuthi umnangagwa ngumuntu okugcina ukuthi avumele abantu bekhuluma inkulumo efana lale inkulumo eyayimhluphi hanje isenziwa ngumgabe belo grace namhlanje sebesenza labo into efana lokhu kutshengisa konke esihlala sikutsho ukuthi akulaza new dispensation la kuza nje into efanayo lufudu lokhe nje luthwele yona lana amakhwakhwara la alo kaluntshintshanga lungaze lubuye soluzenza ini kodwa siyakubona ukuthi lufudu olukhona futhi ngiyabonga ukuthi kugcwaliseke khonoko ngoba into eyenzakalayo igcwalisa khonoko so kumele kuze kube labanye asebemkhipha ngenkani njengesikhathi sikamgani kambe uzakhitshwa ngenkani kuze kube lizakhiphana ngenkani kuze kube kangaki
ncube uyazi ukuthi ngisho kani ngihlaukuthi ube wathawa luvalo kanti esinuna sisodwa singangapha seseyizana uPF usuqhatha ngohlabu mkhosi singafiki nangale lapha ibe yimbono uma uzaphuma kuzaphuma sokuphandile kanti ukhaliswa yincu le inkulumo zezana uPF esitshoyo ukuthi hayi lapha sibona ukuthi umongameli wethu usikhokhela mnandi okungahlupha yikuphi ukuthi nxa iconstitution ingasivumela abuyele iproblem iba la
mina baba unkomo okungethusayo ukuthi ngingumuntu ohlonipha iconstitution isisekelo sombuso ibandla lami liyasekela kakhulu isisekelo sombuso njalo lihamba ngendlela yokuthi umbuso uyachiyelwana kusiyomfalayo ilizwe leZimbabwe lile constitution siyayihlonipha kakhulu iconstitution yayo sifisa ukuthi kube izanu belobumnangagwa labo lawe liyavuma ukuthi lani ke silidonse like lisilandele ekwenzeni into ngendlela efanele lingasixhwalisela abantwana lixhwalisa ilizwe babunkomo ngento eliyenza into ezilayo kakhulu yebo
ngicela ukubuza ncube khonapho ngicela ukubuza iconstitution nayo okhuluma ngayo ayitsho yini i-2/3 majority ukuthi le mvumo eyokuthi nxa ibefuna upresident aqhubeke bamngezelela iconstitution ayikutsho yini khonoko
lapha lizwe umnumzana Malaki Nkomo oyebandla lezanu PF lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unophala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sizwe ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lele Ukraine lidinga izikali zokulwisana le-Russia kulandela ukuxozela okusedalele House of Representatives kule Melika elokhu elisala ukunika ilizwe leli imali yokuthenga izikali zelihlasela ngamandla ele-Russia kwele-Ukraine. Waye ngumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump unqobe unkosikazi Nikki Haley izolo kukhetho lwama-primaries esigabeni se-South Carolina. Sonke isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko wena,
amasiko wena.
Owenze
usenziwe
manje.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, lamhla sixoxa lomnumzana Bulungisi Jabalala. Umshenguke lapha ke ngoyokhokhela ibutho likabulelani loBhengula, wakhethwa ngumdeni wakoKhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikaMthwakazi. Sikwamukela kuhlelo kwakho.
Cha, usethokothoko siphepha. Ongumsekeli adidiyelwa amabutho wonke akomthwakazi ngaphasi kwenkosi yakithi ubulelani loBhengula kaMzilikazi. Udobhadobha njengomlomo wenkukhu edobhe umthwakazi ebakulande ngayo. Njengoba usuthilwe lana, hhayi sibhizi kakhulu, silungisele imicimbi eminingi. Izolo besisehibro, siklina ihibro, sihamba lo kosi bakithi lezinhlangano zonke zamasiko lezinhlangano zomphakathi esikhona lapha besithi abantu sikhombisa ukuhlanzeka kwabantu ukuthi loba sisemazweni abo kodwa ukhona okuhle singakwenza silibutho lenkosi kunye lezakhamizi zonke ezakulela ilizwe lakithi. So okukhona manje sibhizi ngakho silungisele umcimbi omkhulu owenziwe okubonga kwabantu induna uDakamela laphana enkaya sebabambe. So yikho esibhizi ngakho singamabutho.
Ye akusitele ukuthi inavele ngale senza elikwenzayo umsebenzi wenu ngwani?
Umsebenzi wethu ngokuthi sivuselele isiko lakithi sikhombise abantu ukuthi lokho bakwenza kudala kungasiphilisa namanje singaphila ngaphansi kwakho. Inhlonipho siyibise sivuselele konke osokwakithi osokwachithekayo.
Ye kwenzakala khonokho kumbe chitha isikhathi lapho.
Siyazama isiningi iminyaka isizwe sakithi sadilwa badili kubukhosi bakithi. Uma uthi uyakhumbula manje sesilanda 152 years ukhosi bachitheka, kunzima ukuvuselela into esile minyaka engakho ngoba okuningi lingakwenza kubi, okunye likwenze right. Kodwa-ke siyazama qhawela kithi.
Ye khuluma lo Zulu ujoke ofisa ukuthi bakwenza abantu.
So abantu abaphume ngendawo ma kumenyezele ukuthi kulezinto ezenziwayo abantu abasondeli sizama ukuvuselela nje ubukhosi bakithi.
Ye siyabakakhulu-ke lo ngumnumzana Mlungisi Jabalala okukhela ibutho likabulelani loBhengula wakhethwa ngumdeni wakoKhumalo uba inkosi yesizwe
sikamthwakazi.
Wamanje suka isikhathi sokholo lwesiKristu.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Ngevikele edlulele sikhangele indaba kaLuka chapter 8 verse 23 lela 24. Sakhuluma abafundi behamba loJesu bese esikepeni elwandle kwavuka isiphepho. UJesu kuthiwa wayelele mhlawumbe wayekhathele njengoba laye wayelakho ukuba ngumuntu njengathi. Into-ke kuthiwa abafundi-ke bathi uverse 24, Nkosi safa. Ilizwe ngelizwe lingafananiswa lomkhumbi oselwandle. Abahlala kulelo lizwe bahlangana lobunzima obuningi ngezikhathi ezishiyeneyo. Bahlangana labo ubunzima lobo umuntu ngamunye. Abanye-ke bahlangana labo ubunzima lobo njengelizwe. Nxa sibheka-ke sikhangele ilizwe lakithi leZimbabwe, mhlawumbe lamanye amazwe, kodwa ngikhuluma ngaleli engihlala kulo, izivunguvungu ziningi kakhulu. Akulamsebenzi, akulamali, amanzi ahlupha emadolobheni lasemakhaya, izifuyo ziyafa ngokuswela amadlelo, mhlawumbe lamanzi. Kunjalo nje lazo zifuyo lezo zingonelanga muntu ini, zithi ukuswela amanzi lamadlelo, amasela abuye abhahe lawo. Asithathele khonoko okuncane, imisebenzi yavalwa ngobana izinto kazimanga kuhle kuleli lizwe. Ubusela, ugqekezwa kwezindawo, ubulawa kwabantu yikho okuyiziphepho zakuleli lizwe. Abantwana imfundo iyala ngokubana akulazimali zokubabhadalela indleko zesikolo, kuthi labo ababhadelelweyo labo baqeqesha baqeda imisebenzi ayibonakali. Kuthi-ke intsha-ke sengitsho labadala abanye ibisidanela entweni mhlawumbe izidakamizwa ezenza abacabanga ukubana kuyakwenza ukubana izivunguvungu lezi zibe ngcono. Ilizwe libhekane lobunzima. Ngathi nxa ukhangela uhlolisisa ucabanga ukuthi mhlawumbe akula ngitsho labakhokheli kumbe abaphathi, ngoba nanti ilizwe liphakathi kwesiphepho esimangalisa. Lalabo esikhangelele ukubana benyule abantu bakaNkulunkulu ebunzimeni, ungathi vele kabakho. Abantu babe sebengena phakathi kwezivunguvungu bazunguzwe ngumoya, abanye ubalahlele kude, abanye bephuke ngisho lasemoyeni. Imindeni, imizi, izigodi, umphakathi udinge uswele ukubana uzabamba kukuphi na. Abantu bacina bengathembani, abantu becina besiba lobunyamazana thize ngenxa yokuthi ilizwe liphakathi kwemimoya eminingi njengomkhumbuso elwandle ovunguzwa yisiphepho. Abantu basuke bagijime baye mhlawumbe kwezinye indawo kumbe kwabanye abantu besithi bayadinga usizo lokubana impilo zabo zibe ngcono. Yebo, ungahamba uyebona ingabe ngubani nalo ongumphathi, kodwa nxa lowo mphathi evele engamazi uNkulunkulu lizacwila lonke. Ungakhangela ingabe ngubani, ngusobhuku, ngumlisa, ngukansila, ngubani ophetheyo empilweni zabantu, ufolomane, usupervisor, umnikazi webhizinisi. Lizacwila lonke nxa lingakhalanga kuNkulunkulu. Ngoba ukhala emntwini wenyama kwesinye isikhathi kawusizi. Ake ume lawe ilizwe, isizwe ke sime sikhangele ukubana konakala ngapha. Ngubani ungasiza lesi sizwe eziphephweni emoyeni le ekhona? Abafundi bakaJesu bahlakanipha baya kuJesu bathi, Nkosi, Nkosi safa. Sifiso sami kubana sonke sikhale kuNkulunkulu ngeziphepho lezi esihlangana lazo ukuze asisize, asikhulekele. Nkulunkulu ungavumi ubana ekufeni kwalesi sizwe kuze kufele abantu bakho. Thulisa isiphepho zakulelizwe ngoJesu ngiyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathinela kusasa zonke isikhathi sezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguJabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Walter Moyo owasungula inkampani elungisa isoftware eyeEduPlay. Inkampani le ilungisa isoftware egoqela efundisa abantwana besikolo bedlala imidlalo etshiyeneyo.
Sinamaprojekthi amabili engiwayenzayo awamabhizinisi. Lamaprojekthi abizwa ngokuthi Victory Access leEduPlay. Victory Access yona i-mobile application eyokufunda ebantwini abasediaspora abafuna ukubala izinseka olevel ekam. So nxa ufuna ukufunda, you can uyakwanisa ukufunda usebenzisa i-app lethu leli, and then ubusubuya eZimbabwe uzobhala ama-exams akho. And then i-EduPlay is a game-based learning application. Lokho sitsho ukuthi i-application yokufunda oyisebenzisa efonini, kodwa ufunda ngokudlala ama-game. So i-EduPlay leyi yona siyenzela abafundi abase-primary from ECD kuze kuyefika ku-grade 7.
Indaba ze-software development ungani azikaphumeleli kuhle eZimbabwe, kungaba kule ndubo ohlangana lazo na?
Asitholi amathuba okuthi okwenza imali, ngoba amakampani amaningi awabhadali kangako kuleli. Uzathola ukuthi if ungaze uqalise inkampani yakho eyokudevelopa i-software for amakampani amanye, ukuthi uthole le msebenzi kunzima, ngoba amakhampani aweZimbabwe they abona kungcono ukuthi ethole eyenzise i-software, elungisise i-software yabo kumakhampani angaphandle kwelizwe, bese kusithiya thina singela amathuba okwenza imali. Okunye njalo futhi yikuthi ungaze wathole la mathuba, uzathola ukuthi inhlawulo yakhona incane kakhulu ukwedlula lokho abakade bengakubhadala amakhampani angaphandle kwelizwe.
Kuyini okungabe kubangela ukuthi abantu bengani abethembi amankampani alungisa i-software aweZimbabwe?
Yikuthi nje i-industry yakho ne-software development isasencane. For isikhathi eside bekungena amakhampani amaningi akwenzayo lokho. So ama-software amaningi akavela ngaphandle kwamazwe. Yikho nawe usuthola ukuthi abaningi lokho besayathatha ama-project or ama-softwares ayenzwa ngaphandle kwamanje. Okunye futhi mina engibona kubangela yikuthi ama-graduates ethu awe-computer science amaningi akhona, bathi uma beqeda isikolo babe lokho bengakwanisi obengenelisi ukulungisa isoftware yokuthi ungayisebenzisa kubhizinisi.
Sikhangela indubo zonke lezi oziqambileyo, yikuyini okwenza ukuthi uqhubekele phambili ula mandla kumbe ithemba lokuthi okungaphumelela ukwenza ukuthi uqhubekele phambili usenza lo msebenzi?
Kungenza ukuthi ngihlale kulele ukuthi kunelithi lendubo eziningi ezifuna ukulungiswa, and ngananzelele ukuthi indubo ungawukhangelisisa ngama-opportunity, ngamathuba. So kulamathuba okuqalisa amabhizinisi ngokulungisa indubo zabantu.
Ubona sengathi kule themba lokuthi uhlangothi lokulungisa kwe-software lungabe lukhula eZimbabwe?
Yebo, ukukhula liyakhula. Sibona ama-university amaningi asekhipha ama-graduate athe xaxa amaningi sibili awe-computer science, and sibona ontanga abaningi sekeqalisa labo ukungena ku-software development. So yinto yakuqala esiyibona ezesignal yokuthi i-industry sikhula.
Nxa kulabanye abalalileyo abafuna ukuthi bebenelise ukuthi basebenzise ama-applications, bengathola njani
i-Fitri Access App? Le fithi ngiyabafundi abasediaspora abafuna ukubhala izinseko o-level in 1 year. Itholakala ku-Google Play Store. Ungahamba ku-Google Play Store ufike uthi Fitri Access, uzayithola i-app yethu ilesihlahla green icon yethu, and i-EduPlay yona le isaphakathi kokulungiswa. I-website yethu iEduPlay.africa. Sizokuthemba ukuthi ngo-March i-EduPlay siyabe sitholakala futhi ku-Google Play Store.
Kusigaba sabatha namhla besixoxa lomnumzana Walter Moyo owasungula inkampani ye-EduPlay, yona elungisa i-software. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngiyabo kanuwe.
Sawa nkulu Tabaka Ncube, ungathulela kusasa. Wezemidlalo intatheli indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanjiwe uzathulela ingxoxo yayenze lowaye ngumdlali wokweqa uJuma Phiri ubephethe imbali yokuba nguye umuntu oweqa wafika ebangeni eliphezulu kwele Zimbabwe kusukela ngomnyaka ka-1999 kusiya umnyaka ka-2022.
UJuma Phiri ube ingqwele yabadlali bomdlalo wokweqa ngomnyaka ka-1999 ngesikhathi yokuqambule wange Athletics Club, lapho ayeqe khona ibanga eli-2.16 meters. Njalo uthi lokhu kwenze ngemva kokulungiselela kanzima okwenyanga eziyisithupha lomqeqeshi wakhe uPaul Chapita.
Paul Chapita uthe kuyileyo training plan it was a 6 months. Wayele diet okwamele ngidle no red meat, no fatty foods, no fizzy drink, and ngivuke ekuseni ngo-5 ngenze i-5 kilometer jog. Then lunch time I'll go again 5 kilometers. Ntambama ngo-4 I'll go join the rest of the team training. Ngo-10 PM I'll go to the gym. I did that for 6 months. Every Saturday wayewezontathande stadium afike afake Saturday night maybe ayifake ku-2 meters. Athi ngifuna 2 meters leo ijampe ka-20 nam. So we did that up until the competition came.
Umncintiswano kwakunguwe wange championships. Njalo uPhiri uthi phambilini kwasekule minyaka elitshumi uRalph Dube eqe ibanga eli-2.10 meters. Njalo umqeqeshi wakhe uChapita wayefunge wagomela wathi bazayibhala kutsha imbali yomdlalo wokweqa kwele Zimbabwe.
Kanti ayijampu, you know, liyabuza ukuthi lifuna ukuqalisela kwathi hayi. Majority of the guys bathi bafuna ukuqalisela ku-1.6. It was way, way too low for me. Wonke they were out by 1.85 nami ngingaqali ukujampa. So mina, my first attempt was at 1.95. I jumped it. 2 meters, I jumped it. The national record then was 2.10. Then after jumping 2 meters, I opted with the VFI with 215. 215, I cleared it with the third attempt and I refused to proceed.
Ngemva kweviki kwaba lomunye njalo umncintiswano owaqhutshelwa enkundleni ye-National Sports Stadium, lapho uPhiri ayeqe khona 2.16 meters. Ngokuswelakala kwenhlanhla, uPhiri usuke walimala ngesikhathi elungiselela ukuphatheka komncintiswano we-All Africa Games oqhutshelwa elizweni le-South Africa ngo-1999.
I sustained an injury, particular tendon yami ruptured when I was in South Africa. When I was preparing for the All Africa games, but I recuperated after an operation and came back strongly.
Ngo-2019, uMike Rikwenda, owe-Embule University of Zimbabwe, laewenelise uweka 2.16 meters, kuthi ukuda kwashe chadenga, oselizweni lasemelika nguye oze weka ibanga eledlula lapho ngo-2022, lapho eke khona 2.22 meters. Uphiri uzalelwe edolobheni lakoBulawayo ngomnyaka 1973 njalo ufunde ezikolo ezibalisa igampu, iHenry Law kanye leHamilton High. Ngemva kokuma ukudlala uPhiri usebenze ewange ngomqeqeshi waphinda njalo wasebenzela inhlanganiso ezibalisa eSport and Recreation Commission, iShangani kanye neMwana Africa engumlawuli wezemidlalo. Ngemva kwalokhu usebenzele amaqembu omdlalo wenguqu abalisa ele Chicken Inn kanye lele Talent Vision, kanti kulezi nsuku usebenzela ele Arnel lona elingene lonyaka kusigaba seCasalaka Premier Soccer League. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Bekulo mcimbi weNational Arts Merit Awards ngoBulawayo izolo lapho umculi othakazelelwa ngabanye eZimbabwe uNkidi athole icoco sePeople's Choice Awards. Uja Praiser uthole isicoco seOutstanding Album of the Year. Sukuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.